uhlelo lwama-primary meeting uhlelo olokuvula esingakuthi kuthiwa i-democracy, ukuthi wonke umuntu olelungelo lokubana ame esikhundleni esithize usiyame nelelungelo kuze kufike ekuthini abantu babe yibo abazakhetha ukubana hhayi thina kulesi sikhundla sifuna lo. So ama-primary siyawayenza ngezikhathi zonke ngenxa yakho lokho ubana uwayi-democratic party elandela ukubana khona wonke umuntu ulelungelo eligcweleyo lokuthi ona abe khona into ezinjalo.
Kodwa siyabona phela kwesinye isikhathi uzokuba nto ezinjakho vele besikwazi ukuthi kuyangena bani laba abanye kuphela ukungena nje kunjalo.
Phela hani uyabona empilweni bakhona abantu abanothiwa ngolami ngiyafuna noma umuntu wonke hayi kulo muntu ovele ephopula ebantwini ngenxa mhlawumbe ngemisebenzi yakhe ubusebenza kuhle labantu uphila kuhle labantu kodwa ngaso ufike into enjalo ngokuthi ona sokufunakala maybe u-ntimbi ukhansela uzabona omunye laye umuntu efungubuya la isimo kwafana sithi hayi nami ngifuna ukuma khonapho ukuthi lingivoteli andabona. So yikho okusho njalo. So kwesinye isikhathi vele abantu bayahlala bekwazi ukuthi hayi vele xa kunama-primary uzaninqoba ubani uzibani kunjengami lapha esigabeni sami sephelandaba kunzima ukuthi umuntu apha ngokuthi thutsha nje asuma ukuthi ufuna ukumelana nami ngenxa yokuthi mina ngiphila nabantu ngihlala labo khonapha sisebenza sonke sisuphela sonke sithola sonke. So kuba lula ke yikho okwenza ukuthi nxa abantu kungathiwa kuthi ama-primary ncama abanye abantu bemela abantu bathi hayi vele siyakwazi ukuthi una uzibani uyowina kodwa khona kwana futhi kuyingozi ngoba kungadlisa umuntu abamethi hayi vele lo uzawina bese besekele usuku ukuyavota ukuthi hayi vele sewinelwa then omunye umuntu oyidagosi uzabuya kobana overtake ecine esewine selisalela selimangala ukathi lapho sokuhambe njani selibona ngathi engcee mhlawumbe licubilezele kumbe lento ezithize esezenzakele kukanti-ke lina lithathe i-for granted situation hayi lo muntu vele unjani uyaziwa ngabantu njani uthandwa ngabantu so uzanqoba so wena usuhlala phasi ungasahambe uyavota
ye kunakhulunkulu njalo ukuthi ngazifuna ukubutha konke phela edazi ephalamende lingabutha-ke sekikwenzani khonokho nxazeli lakho
uyabona ukhetho lungabuya kuyinto ehambelana le-constitution yethu ezimbabwe. So thina njengebandla asize siyengele ukubana sisude ama-candidates ekhethweni olungabe luthelalo luyathusha lwalasivelile sizawabafaka njalo sizakhankasa ngendlela ephakemeyo njalo sizawathatha lawo amasidi wonke ngendlela ephakemeyo ayisiki ukuthi siwathathela ngoba nto abona udubo olugcwele engqondweni zabantu yiwubona engalunge ucabanga ukubana i-ZANU PF ikhona ekuhlukumezela abantu kukanti-ke akula nto enjalo akula bandla wenza i-opposition kumbe yithi thi i-ZANU PF ongathi ubusa ukuze ufuna ukuhlukumeza abantu akuyenzi khonokho.